umuntu othe njalo umuntu nje okuyenzufana nje okungenamsebenzi umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelandlondlo phakathi khangela amadamu aseyakhiwe nje ngeminyaka leyingu-40 leyo zobu 2018 kuze kufike namhlanje khangela imigwaqo elungiswayo ukhangele ilokuze amagesi alokhu lilungiswa ukube nakona abekhona nobuningi bawo bonkele kuyana okuyizinto kube ngingathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uthike njalo ayenza nokuthi umuntu esiku-investa abuye ngiyakuzwa ngiyabona ukuthi imigwaqo iyalungiswa ngiyabona ukuthi amagesi anele khona ngiyabona ukuthi amanzi atholakala umuntu uyabuya afake imali yakhe kodwa manje lezinye izinto akunamuntu ongabuya nje ufake imali yakhe so ishele republic igcine lord civil owodi umkhonomi uvule lo
kodwa ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
khonaasikambembi ngezinto ezinye okhuluma ngazo lawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka into engelakujelegele phakathi kuyini okwesaba ukuthi kudiplayde hhayi funa yi-NGO ethize ngize lapha ukuzencedisa kumbe shouthi abantwana abangamankazana ngamaphedu abo lawo kunokuthi beshelezi izinto eziyingekezo zalo ezingahlazekanga so mina ngomsebenzi onje imali yabe nasi ingena lapha usebenze lokhu yenze lokhu kule mali ye-administration pela ukuholisa abasebenza banabana nanani kule mali ekuthenga izinto zakhona zonalezi nangu lapha usemgcekeni kuyini kuyaloku kuhlupha ukuthi kudikulete lokho ngaphandle kokuthi labo ababuyayo bebeyabecaze ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi yona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu then ngigayela izini ama-electoral laws kuyini ongakuhlela kwafana ngoba into zonke zihamba ngendlela zilophele ezihazi ngayo na ukhompeya nabanye abanye yizinekezo ezenziwayo angazi ukuthi ngingatsho kuya ngabe ezimbabwe waya lamzesilingana kuthi yesikani ngingatsho kuya ngabe ezimbabwe kodwa kuyinto enzakala e-America.